Loba nje uMongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwe-delimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba wazise ukuba iPhalamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Shikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the constitution within that period and at the conclusion of that process to come up with a report which we present to His Excellency, which His Excellency then has 7 days within which he should study it.
Njengalokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze umongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokho. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngoNhlangula luyaphela mhla ka-31 Mpalakazi. Kumele umongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, Harmonized Elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyenelise ukusubmitha i-report to i-Office of the President. Ngingathi uhlelo lolo le-delimitation olwalo nyaka belutshiyene lololinye lokalenziwa kumnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekune-social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ube more public than ever. Ngingathi bazamile bona abeZEC uhamba bebuza ama-stakeholders, babizile imhlangano etshiyeneyo, babuyile lewange lapho engikhona bayenza imhlangano.
Umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC uNkosikazi Ellen Shiriedenga yena uthi uZulu katshelwanga iZEC ukuba imingcele leyi iminjani.
Abona lapha ukuthi uChairperson oweZEC uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuMnangagwa, i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha imingcwele yamahodi lama-constituencies. Yebo, sikubonile lokhu ukuthi hhayi iZEC ilandele umthetho, kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazulwa kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi iZEC ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
UMnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla lezaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hhayi ukuthi kukhangelwe ukuthi kurejiste abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistu ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke sithi ukubekwa kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza, ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamende izek ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi i-delimitation yalo nyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edale lephalamende ikakhulu ezigabeni zemathebeleland. Abezeki bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimntondolozi Ndlovu.